Soko izika disenda bagu VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olambukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 14 Mpalakazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje abakhuluma ulimi lwesidonga bamukela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethule ngolimi lwabo lanxa besithi kabanakekeli.
Abangeke abantu ke bathi bekuthande enxa yokuthi kawani ngaphakathi na kwempilo yakho ye-8 years usukhuluma ulimi lwabo.
Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATUS ithi izikolo kumele zivalwe nxa zingakalungeli ukulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
Nxa uhulumende ngakhetha ukuthi engalaleli izixwayiso zethu, thina njengabavalisi sizakhalala umsebenzi ngoba kunzima ukufundisa nxa umumo uvele ungavumi.
Elemelika liqale izolo ukwethulela uZulu ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
Hayi baba Gandhi, mina ngokubona kwami ijekiseni le iza kwamukelwa ngoba ngokukhangela kokuma kwezinto.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ulimi lwesidonga okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa edolobheni leVictoria Falls kuthiye abakhuluma lolu limi abavela eBinga besithi lanxa bencuma lokhu akwenzileyo bamangaliswa yikuthi kanakekeli isigaba sabo. Isigaba seBinga siyasilela kwezengqubela phambili selokhu ilizwe lathola uzibuse. Umnangagwa ubelonda imbali yakhe lapho aphiwe inhlonipho emqoka yedolobho leVictoria Falls. Wasekhuluma ngesidonga esithi lapho akhulela khona eZambia yikho okulabazali bakhe abakhuluma khona isidonga. Kesizwe amazwi kaMnangagwa ekhuluma ngesidonga.
Ndalumbakaluthi Nkambo mwaka wa 1972 ndeweza wono izwa ku prison balandi busha ku nani ku kamma sun prison alindende ku Jesu umundo kusaka kunawi kunduzwa iba wajali wangu kwebali asunu kwebali ndalunda kwetu kuti council ya uno ya Victoria Falls Council yandilimekeka ngipa freedom of the city ndalumba.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma edolobheni leVictoria Falls. Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa la sixoxe lowake wamela isigaba seBinga North edale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda webandla leMDC Alliance.
Chris okwakuqala mbonakala ukuqakathekile ukuthi ngitsho ukuthi khona wonke umuntu uyathakazelela ukuzwa ulimi lwakhe lukhulunywa ngomunye umuntu. Kunje nje abantu abesintwini abesindebele nxa bengizwa ngikhuluma kahle kangaka ngokucacileyo ngolimi lwabo kuyabathokozisa. So ke ukukhuluma kukaMnangagwa ulimi lwesitonga abantu bakithi kubathokozisile ukuthi hawu lathi olwethu ulimi luyaziwa ngabanye abantu njalo bayathanda ukulukhuluma ikakhulu lapho alukhulumele khona ulukhulumele emfuleni abantu besidongeni thina vele sithiwa we are the river people ukukhulumele khona kithi. So ke abantu abaningi kubaphethe kuhle kubajabulisile khona lokho akwenzileyo uMnangagwa. Esikudingayo ukuthi ngabe bonke abantu ilizwe lonke nje jikelele bangananzelela ukuthi indimi ezikhulunywayo kuleli lizwe ziningi kakhulu. Akufuzanga sonke sibangani singabakhuluma isiNgisi, singabakhuluma isiNdebele, sibe ngabakhuluma isiShona kuphela. Indimi zonke kazikhulunywe ngaphakathina kwaleli lizwe. Okwesibili ke
yesasi vele sikwazi ukuthi uMnangagwa esitonga uyasikhuluma kusukusela ngesikhathi engena ngo-2017 abantu bake bakhuluma ngakho ukuthi hayi uMnangagwa ngani ngowakithi ngowesitongeni ngoba phela siyakwazi ukuthi amadonga weZambia lalapha kithi eZimbabwe but singabantu banye so nxa yalokho nxa yena laye sijuta abazali bakhe ngabe sitongeni khona ngale Zambia kuthi ukuthi hayi ngomunye wethu into enhle kodwa ke esasikukhangelele ukuthi mhlawumbe uzaguqula indlela izano esiphatha ngayo thina njengabantu lokho engenile ngo-2017 kwaze kwaba namhlanje sikaboni lutho olutshengisa ukuthi thina usiphatha ngcono ukwedlula indlela izano kaMgabe ekade isiphatha ngayo
bakhona yini obazwileyo abangani bamukele ukuthi uMnangagwa uyakhuluma isidonga ulimi lwabo okungabangela ukuthi ngesikhathi sokuvota bamvotela
ekuvotena kulanto etshintshileyo Chris ukuthi khona ukukhulume ngolimi lwethu kakutsho ukuthi khona sesiyamvotela abantu kabavoteli abantu ngenxa yokuthi bakhuluma ulimi lwabo abantu bavotela abantu ngenxa yokuthi bazibona beyingxenye yalabo bani hatshi ukuthi ngenxa yokuthi ukhulumile nje kodwa sikwazi ukuthi phakathina komnyaka wonke mhlawumbe lilanga elilodwa kwemiphakathina kweminyaka eminingi kakhulu lapho kwakhuluma khona ulimi lwethu abangeke abantu ke bathi bekuthande ngenxa yokuthi kawani ngaphakathina kwempilo yakho ye-8 years usukhuluma ulimi lwabo ambona ukuthi kuyatshintsha ulutho lokhyana ngokungatshintsha kuphela ikubana ngabe kuthiwa izano iyatshintsha layo indlela ebona ngayo abantu besitongeni ibasebenzele ibancedise silenze izinto eziningi kakhulu esingakutshela zona ukuthi ngabe lokhyana kwalungiswa lalokhyana kwalungiswa ngabe thina lathi njenge-district njengesiqinti ngabe siphezulu ngabe siphakamile ngabe impilo zethu zingcono kodwa kathesi esikubonayo kuncindezelwa yikukhangelelwa phansi yikuthathelwa amagetsi edlula phezu kwezindlu zethu nasingelawo yikuswela imigwaqo yikubona lama-board izathiwa iZimbabwe Zambezi River Authority ayila muntu even one ositongeni ongabona engena kubhodi ngale bayakhethana bodwa labantu abasuke endaweni engelala madamu so ke ambona ukuthi kungatshintsha ukuthi bamvothele ngenxa yokuthi ukhulume ulimi lwethu
lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda wake wamela isigaba seBinga North edalele eParliamente engwebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo abezempila kahle luthi kulabantu abangamachumi amabili lasikhombisa 27 abangabanye abahlolwe izolo batholakala belegciwane le-coronavirus abangamachumi amabili lane 24 ngabakobulawayo akula obhubhileyo ngesikhathi kuhlolwa abantu laba lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi ayisithupha lantathu 63 abasinde emkhuhlaneni lo bonke bengabakobulawayo inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATUS ithi uhlelo lwayo lokutshengisela ngokugqoka ezimnyama lokuqhubeza uhulumende izikhalazo zabo olwenziwe kuzigaba zonke zelizwe ngolwesihlanu luphumelele lolu hlelo oluphiwe igama lokuthi Save Our Education Campaign belujonge ukulimukisa uhulumende ukuthi abantwana besikolo akumelanga babhale imihloliso ngoba bengalungisisanga ngenxa yegciwane le-coronavirus lokuthi izikolo kumele zivalwe nxa kungakalungiselelwa kwenqabela kumemetheka kwegcikwane leli ezikolo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lonobhala we-ATUS esigabeni seMatabeleland South, uNkosazana Melissa Chingwanangwana.
Uhlelo le-Save Our Education Campaign nohlelo esilulungise njenge-ATUS ukuba sincedisane lomphakathi sicele ngesixwayisa umphakathi ukuthi asihlanganiseni amakhanda silungise imfundo yeZimbabwe ngoba kulezinto eziningi esezenzakele eziphambanisa imfundo yeZimbabwe ukuze ingabi yimfundo eluhlonzi okuqala ababalisi bayakhonona bakhala ngemali abayiholayo imali abayihola incane ayenelisi ukubaphilisa kunjalo abantwana khathesi babhala imihloliso ufomu 4 labo ufomu 6 babhala imihloliso kodwa babhala bengafundanga kulo mkhuhlane we-COVID-19 othi osumemetheka ezikoleni, abantwana bayagula abaningi sebetholakale lelo gciwane le-COVID-19. Zonke izinto lezi ziphambanisa imfundo yeZimbabwe, zenza ingabe imfundo elohlonzi. Nxa abantwana bezabhala bengafundanga, kambe yini ezaphuma phambili le? Abantwana nxa bezabhala form 4 beqhubeke beye form 5, abantwana bebhala ugrade 7 misel form 1 kungela nto abayifundileyo, kutshengisela ukuthi siphongukuthi beqhube kunjalo kungela nto abayaziyo. Kunjalo njenge-Atuzit, asihlanganiseni amakhanda, sixwayisane ngendlela yokuthi singaqhuba njani, njalo sihlanganiseni amakhanda sibone ukuthi singaxwayisa kanjani uhulumende ukuthi hhayi asilungisiseni lokhu singaze sabulala ingqondo zabantwana, singaze sabulala imfundo yeZimbabwe.
Manje uhulumende engehluleka kumbe ale ukuthi alandele khonokho elimtshela khona, lizathatha nyathelo bani?
Nxa uhulumende engakhetha ukuthi engalaleli izixwayiso zethu, thina njengababalisi sizakhalala umsebenzi, ngoba kunzima ukufundisa nxa umumo uvele ungavumi. Ngapha silwisana lokuthi sithola imali engenelisiyo ukuthi siphile thina njengababalisi nemuli zethu. Ngapha kulo mkhuhlane we-COVID-19 sifundisa sisaba ukuthi kambe ngidlalo kumbe umntwana ulala igciwane ngizamthelela yini kumbe luzamthelela. Kunjalo sifundisa abantwana, sesike sahlala isikhathi abantwana bengafundi, sesithi bebhala imihloliso kunjalo bengafundanga. Mina njengombalisi kuyangihlupha ngoba umntwana lo ngwini azaphuma lakho yena evele engafundanga, kodwa ngithi ebhala imihloliso kunjalo. So thina njengathi njengababalisi sithi hayi, nxa singasalalelwanga sizakhalala umsebenzi kuze kufike isikhathi lapha abazasilalela khona izikwayiso zethu. Kodwa kunjalo asuze siyekele ukuthi sibe sihlokhe sixoxisana labazali, sibonisane, sidinga indlela zokuthi singaqhuba njani.
Wona umumo we-COVID lo umi njani ezikolo?
Umkhuhlane we-COVID-19 awukapheli, ulokhe ukhona ezikoleni, ulokhu mimetheka, lokhe sisithi abantwana beqhuke besiye esikolo. So singathi sesizwile nje izikolo lapho lalaphana kuthiwe sekutholakale abantwana abanegciwane le-COVID-19. Esikuzwayo ngokuncane kwakhona, ngoba izikolo ziningi ezingaka lapho abantwana abangakathestwa khona batholakala ukuthi balalo yini igciwane, kutshengisela ukuthi kusalo msebenzi omkhulu omele uyenziwe, ngoba izinto ezinjengama-PPEs eziyizo ezinceda ukuthi umkhuhlane ungamemetheki azitholakali ezikoleni eziningi.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana ngunobhala we-Atuz esigabeni seMathebeleland South. Lanxa izulu lisina elizweni lonke jikelele, obulawayo impompi zamanzi lokhu zomile. Isikhulumeli sedolobho leli unkosikazi Nesisa Mpofu uthi amanzi asengene emadamu malutshwana kakhulu, okwenza baqhubeke besabela uzulu amanzi ukuwalondoloza. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri othi izakhamuzi seziphila ngokukhongozela amanzi ezulu.
Umumo wamanzi lapha kobulawayo awumanga kahle sibili, even though izulu liyana, kodwa sengikhulumela ngapha esigabeni sesizinda amanzi awakho empompini. Kuyasimangalisa kakhulu ukuthi uhamba njani.
Abantu bayakhongozela yini amanzi okwenza kube ngcono ukusilela kwamanzi lokhu?
Abantu bayakhongozela sibili izulu leli. Yiwa amanzi angani asisinceda, yiwa amanzi sanatha, wona la manzi angahlolwanga evela from ama-asbestos. Yiwa esasebenzisayo ukupheka lokwenza konke okwezindlini. That is if manxa izulu linile. Kodwa okubuhlungu yikhona ukuthi khona thina sesiphila njengabantu abahluphekayo, ngoba thina sodwa abantu besizinda, ngikhuluma ngesizinda ngoba yisisigaba enhlala kiso, asitholi manzi. Kodwa kwezindawo ngapha bayathola amanzi kubonkulumane, ukuthi kuhamba njani akuqondakali, njalo kumbe kukhethana kumbe kuhamba njani. Siyazama ukuhamba emahofisini bathi bayabuya,
kodwa akulalithuba lulungisayo. Sisisabele imikhuhlane le.
Umnumzana Raymond Phiri sakhamuzi sakobulawayo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America ese Washington DC.
Kwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lithi umdlali wenguqu uMojeka Madisha obedlalela iqembu leSundowns lelesizwe elebafana bafana ubhubhile izolo emadabukakusa ngemva kokuba imota yakhe iphambuke emgwaqweni yayitshayelela insimbi. UMadisha ubhubhe lomngane wakhe ongavezwanga igama kodwa akwazakali ukuthi obetshayela imota ngubani. Iphephandaba lobulembu be-internet ele News Hawks lithi amasosha eZimbabwe alungiselela ukuyaphathisa osowabo kwele Mozambique lapho okulempi labahlamuki besimoslem abadlulisa amalawulo. Leli phephandaba lithi ugatsha lwezomvikela luthi amasosha eZimbabwe azahamba eMozambique phansi kwebutho lomanyano we-SADC. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Hayi mina ngilombuzo nje ngalezana ubhefu le futhi kati yona ye bezwa ngubani ukuthi ukuhlukumeza abadiki ukubusa ilizwe, ukubulala abadiki ukubusa ilizwe ngendlela abaphilisa ngakhona abantu. Phela abantu ungathi baphila emazweni angutheni ekhaya kolapho ilizwe liyiwani. Ukuthi kube ngangabantu abahlala phansi labantu bemamela izakhamizi kodwa bazomamelwa abantu ngoba vele bona ngomntanto kayiphikisho. Awungitsheli ngendlela abadilizelela abo abantu izindlu. Abantu manje basebunzibeni babhekana lobuzima be-corona yokuqamba amanga ethi uvikele abantu i-corona abantu kaba bazivikele. Ukutshela abantu amanga into yonke isegcekeni kula muntu ongavuniwe labo abantu omanga khona. Laba bantu vele abaso-government, laba bantu abalandaba lomuntu. Ukuthona kuthi akule lockdown izima kungamanga kula lockdown lapha. Kuncindezelwa nje abantu kuphela ukuthi bengabasula umbuso wabo omubi njengalokhu abakwenza. Kambe umuntu lengqondo, umuntu ofundile ungadilizela abantu izindlu ngalesikhathi ngapha kuthi akube le social distance. Laba bantu bazoyenza nini i-social distance? Ayithi kuzobala vele ukuthi ilizwe lelavele kahle la president. Ilizwe ngeke lilunge, ngilikhathana vele lokulunga. Mina ngakakunika avuse ilizwe, ngihlezi ngisitsho everything. Azomuntu ongavuse ilizwe. Lo muntu izindlu zakhe zimbi, zibona loba ngubani lo muntu. 2023 ekoti uzoyina, uzoyina evotelwe ngobani? Abantu bonke bemzonda, abantu bamenyanya lo muntu. Abantu bamzonda, abantu bemenyanya, abantu bathole izimo ngaye lo muntu.
Sanibonani, sanibonani. Sanibonani basakazi be-studio, sanibonani. Njani ngabe emeli cha sina siyaphila nathi siyaphila. Bonge indaba enisithulela zona. Bonga majaha amadala esizokutoya aphumula uChris Gande, uGibbs Dube, uNtunga Mili Nkomo, uProphetess Jeremiah, uSithandekile Mhlanga, uBathabile Masuku, uMavis Gama, uAnastasia Ndlovu. Bonga sithi qhubekani ngomsebenzi enisithulela wona. Nomlondolozi Ndlovu sikujawa niyibambe kanjalo, ubambe kanjalo. Siyazithanda mpela iindaba, awusezimamela zonke iintsuku. Ngakhohlwa konje nobani uMayigobe. Mina engikhuluma ngibrani Mthokozi Ndlovu. Ngihleli lapha eGoli, hawu ngisaphumula lapha kungesonto namhlanje. Sika niyibambeni kanjalo basakazi bethu.
Ye, sanibonani basakazi abahle. Khuluma loNgwenya la eGoli. Ngisemsebenzini nje njengamanje, niyaphila kodwa nonke. Sibona unyaka usuphela, lokho kunzima konje. nomkhuhlane ungathi ufuna ukuqala phansi kodwa besiyakhuleka ukuthi ngathi ungahamba kwehle bakithi nesifiso esokuyabona abazali ney'ngane zethu ekhaya le ngoba nje sesihlala egangeni njengenyamazana kodwa siyafisa ukuthi ke sefika ekhaya futhi-ke ngiyakhuleka kuyo yonke imuli ezimbabwe amagumbi amanomhlaba ukuthi uNkulunkulu ngathi ngahamba bathinte ngesandla sakhe somusa abafisa ukuya emakhaya baphumelele futhi babuye babuye ngoba vele sesiphila la asinakho okunye singabambelela kukho ngiyabonga
ye siyabonga abantu bakwaStudio 7 Sibili ekhuluma ijaha ka-EFF Nkululeko Sibanda qinisile Sibili Nkululeko Sibanda ayisithi abantu bezanupief abesiNdebele nabafundanga ngapho obazi impumputhi yena wenzani kuyofundileyo kulama-degree ikuphi ositshengisayo kumbe ikuphi owasitshengisa khona ndiyositshengisa ulaka okuphela olubalalo kuphela ukhuluma ngolaka ngikhiphe kuphela njengentuthu yesitimela ongani izayenzi yezi qede lapho ichitheke ingalayo ithole ezileyo ngazibuza azihlole yabonga ngibikelela ibhango family yonke yimi uzova sathoya
siyalibonga lina elisithathela izindaba kwistudio 7 ngisihambisela ama-odi wethu ngezindawo ngezindawo imibono yethu abantu beyizwe mina ngikhulumayo ngisejubheki ngisithi mina ungwenya osolwayo ngwenya siyamuzwa udokotela fati indlela okukhuluma ngayo sokungani i-corona yenziwa e-South Africa kube kathi i-corona yavela e-China i-China nxa sikhangela ilizwe lezimbabwe lingazake liswele i-COVID ngoba ama-China yiwo amathiwa awezimbabwe kube kathi ungwenya engomunye ngawuxwayisa kakhulu akhulume lehulumende yezimbabwe ukuthi ayizame ukuthi ngendlela zonke ibone ukuthi ama-China abuya ezimbabwe abuya ehloliwe ngoba nxa sikhangela e-South Africa lile mithina eminingi ehlola abantu abaningi ngesikhathi esincane kube kathi izimbabwe ihlola abantu abathathu ababili ngelanga so bona bese bebona ngani izimbabwe labantu abancane abale corona kube kathi icorona ivele ezimbabwe igcwele abantu abahlolwa kuhlolwa ngokukhethwa kuhlolwa ngokungekho okutshengisa abantu bonke ukuthi abantu bayahlolwa lokhu kwenza ngani ezimbabwe ngabantu umkhuhlane abawuthatha kwele South Africa kuba te-South Africa abantu baningi kakhulu njalo imithina iningi ehlola abantu ngesikhathi esincane njalo abantu bebaningi kuphuma abantu abaningi ezimbabwe kutshoni kuhlola imithina emlutshwane kuphuma abantu abalutshwane sokunganayikho sokungani sesicela ukuthi usolwayo ngwenya akangani uyasixekela mbijana thine esizama ukuziphilisa kwele South Africa ufuna besokungani i-South Africa yiyadala umkhuhlane sicela ukuthi bakithi akananzeleli iy'nkulumo zakhe lezo ukuthi azihambelani ufuna sithwale nzima ezindleleni lapha sifike emakhaya ngikwedlulise lokho bekwenza ukuthi nathi ukhuphe lo bhebhe abangenisa nemgwaqweni anti ukhuphe uthi yena nguye wazi iconstitution ye-MDC so sifuna ukubona ukuthi ikhothi ikhangela nge-constitution kumbe ikhangela ngokuthi lo usapota iZANU-PF njengokhuphe sifuna ukubona ukuthi iza kuqondisa yini njeyona eyitsho nje umfokazinto ukuthi ayi umakhuphe kayilandeli iconstitution kumele ukuthi laye sibone kusenzakala khonokho okwenzakala kuyochamisa njeyona wayesitochamisa abalandelanga iconstitution ngibonga mina engikhulumayo ngu-Alexander Khanyi ngivela kulenkayo sithi mnathi siyawubonga imbono yonke ephumayo kodwa eminye iphuma ngokutsheka izingani thina esivela ngapha sejubhekito esibuya ngecorona ezimbabwe akula corona khathesi abantu bathwele nzima bavalele ezindlini abanakudla abanye sebebulawa yindlala kuthiwe yicorona abantu abaphiwe imali iyayivele ikhithiwe ukuthi izanceda abantu ayingadliwa ngabantu abangafanelanga abayidle isebenze endaweni ezingayisizi ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngele ezivela ngapha kwele Melika umuthi wejekiseni yokwenqabela ukubanjwa ligciwane le coronavirus olungiswa inkampani ye-Pfizer uqale ukuhanjiswa kundawo zonke zelizwe leMelika izolo. Owakhethwa ukuba ngumongameli umnumzana Joe Biden ubikwa uzahlatshwa lamhlanje leli jekiseni njengendlela yokukhuthaza uzulu ukuthi ahlatshwe. Bakhona abaningi abathi abafuni ukuhlatshwa leli jekiseni ngoba kungakacaci ukuthi lilakho ukuphathisa na, kumbe njalo ungalithatha usala unjani ngemva kweminyaka embalwa. Abake baba ngomongameli abomnumzana George Bush lo Barack Obama labo bathi bazahlatshwa leli jekiseni emphakathini ukukhuthaza uzulu. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi baba Gandhi, mina ngokubona kwami ijekiseni le iza kwamukelwa ngoba ngokukhangela kokuma kwezinto lokufa kwabantu lokuthathwa ukuthathelwa nokwalomkhuhlane, ngibona ngathi abantu bayadinga ukuthi bathole into engasiza ukuthi imise lokhu ngoba angiboni into engamisa ukuthelelwa nokwalomkhuhlane ngokumemetheka kwawo ikakhulu kono ukuthelelwana ngokuphefumula, ukuthelelwana ngezinto ezingathi kazijayelekanga. So bazayamukela ijekiseni lanxa nje kukhona ukukhonona ikakhulu kwabakithi abansundu ukuthi kungathi kakulaqiniso ukuthi ijekiseni yakhona le ilandeni ilande umuthi amene umkhuhlane lo kumbe ilande okunye. Yikuthi kwakungathi kuyamangalisa ukuthi kuyathi bona abamhlophe bebabagulayo kakhulu kodwa nxa kutestwa laphana bafuna ukutestela kwabamnyama. Yikho-ke okungathi kuletha ukuthi abantu bangathi bayakhonona kancinyane ngayo ijekiseni yakhona. Kodwa mna mbona ngathi labo abamnyama kufanele ukuthi bayithathe ngoba lo mkhuhlane kawulampendulo okwakhathesi ukuthi kuyini okungawuqinisa. Yikho engubonayo, ngibona ngathi bazayithatha ijekiseni.
Wona umumo we-coronavirus ubusunjani khona ngapho esigabeni se-Texas okhona?
Hhayi, umumo lapha e-Texas mubi kakhulu 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 kakhulu. I-Texas ingelinye esinye state esile-coronavirus kakhulu khona lapha e-United States of America ngesizathu sokuthi i-Texas ayizangi vele ibe yi-state lesiyana esinanzelelayo ukuthi umkhuhlane lo uyabulala. Baba ngabantu abakhokhele bakhona balalela kakhulu ukuphikiswana le-science. Nxa babe-science babesithi kuzaba nje kube nje akube nje akube nje akuvalwe abazange bakwenze konke khonako. Manje kama-results akhona asechaya ke manje. Ngeviki eliphelileyo sifikisile thina i-Texas sort i-1 million yabantu asebegula lapha e-Texas. Kubi kakhulu lapha siyesaba nje siphonge ukugxumagxuma lapha nalapha. Kodwa-ke kuyezwakala ukuthi abantu bafa sibili badlula ikakhulu e-Western Texas kusiya khona ngale endaweni ze-border le-Mexico bayafa kakhulu abantu.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Texas. Ngakugqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Abakhuluma ulimi lwesiTonga bamukela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethule ngolimi lwabo lanxa besithi kabanakekeli. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz ithi izikolo kumele zivalwe nxa zingakalungeli ukulwisana lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.